Inengi labakhulume emgcobeni kaSisibhi baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukaBulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo.
We want to promote e-community tourism.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansela Mlando Ncube unqome uSisibhi ngemisebenzi yakhe ekoBulawayo.
Ngithi uBulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu ade siphekela njalo eqhatsha izizalwane zikaMthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSisibhi was creating employment for our people. And ukudla kwakhe kwakusiphakamisa kakhulu.
Ukhansela sikhululekile moyo ka-Ward 17 ephumula koBulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSisibhi ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa uBulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho uBulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USisibhi wanikezwa izicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okwaba ngumongameli uPresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
uBulawayo ulahlekelwe kakhulu. Not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu engade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebusiness khawekazi lebusiness sithi uSisibhi was an unsung heroine okuthi abantu abaningi babengamnanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina sasibenza layo no ukuthi she was far much better.
Kosazana Patience Masuku osebenze lo Sisibhi okwesikhathi eside layo uveza ukudana okukhulu.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama kimi udirector imento. She was everything kwami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ni waitress, ongisusa lapho, ngabe head waitress, ngabe supervisor, ngabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu oledlulile ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, igama lami ngingu Ezra Jesus Banda.